Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
akufanelanga ukuthi abantu beza njalo asingenele ekhethweni ugqoke isibindi, hathi ungene ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usudlula usidani labona vele ngavela ngatsho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwa yikhomishini yezokhetho e-ZEC.
Echabalala abantu bephiwa sibili impuphu lo councilor la ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani.
Abanye abazancintisa kukhetho lwakusasa abebandla lezanu PF betheswa icala lokuthenga amavoti ngokudla.
Sibhalise kusukela ngama-1985 lokhu sibhalisa sokuze kunamu yazi kwesikhathi uyawuzola ukuthi kathi kangisiyadinga nempilo.
Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Citizens Coalition for Change lithi lanxa lilobufakazi bokuthi akuhambi kuhle kukhomishini yezokhetho bazangena nje kulolu khetho ngoba befuna ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukuthi balobufakazi obuningi bokuthi akuhambi kuhle kukhetho lwakusasa kodwa bathatha izifundo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa uMahere uthi bazakusa lolu daba emthethwandaba. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezilinde ukuyavota kusasa ukugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamachumi amabili lasithoba minwembili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 106 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zaba khona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakukhansili lebandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Osekwethuse abanye yikuphiwa ukudla okwenziwa ngabazancintisa bekubandla lezanu PF osekudale umbuzo othi asithengwa na amavoti ngokudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Isakhamuzi sika ward 21 egoqela iChabalala lesizinda unkosazana Lorraine Gumbo uthi ubone abantu bephiwa impupho kuGumbo uyakusola lokhu. Hayi kuward 21 siswabonile namuhla mathupha eChabalala abantu bephiwa sibili impupho lo councilor la ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani. Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Nhliziyo uthi uyakusola kakhulu ukuphiwa kwabantu ukudla ngesikhathi ukhetho soluseduze.
I-vote buying izwile nje abantu bekhuluma ngayo kodwa ke hayi mina ngibona kodwa vele into ekhona behlezi siyazi thina njengezakhamizi vele siyakwazi ukuthi i-vote buying ikhona especially abantu especially zalo yiyo vele jayele ngakholo kwabantu hla sibona benikwa impuphu kwilama grocery fertilizer konke nje. So into vele jayelekilele awuqali namuhla into esiyaziwe le ukuthi yenzakala. Uhlupho nje kuphela kumele ukuthi bona abanikwayo omele bezinanzelele ngoba yiwo abarojwayo abarojwa i-vote yabo ngokudla. So mbona ngani lohlupho olukhona kumele bona bazinanzelele bona abanika ukudla ngoba umuntu loyo abanika ukudla for 5 years elikholise sidla wena ulala uthiwa kuluzuze unikwe ka-1 kuphela so hayi mbona ngani abavotayo kumele bazinanzelele kakhulu khonapho yibo abaluzayo
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi abathola ukudla abazi ukuthi iviki isiyaphela kuyabe sekuphelile usuthengise ivoti
Sokufikile endlebeni zikaZulu ubona ibandla lezano PF 21 linikeza abantu impupho noma elections ekhona kusasa lokho ikho sokubuza ukuthi ivote buying okungavunyelwayo yisho kodwa ke ungasenani nxa ibandla leli liwenza abantu ababekwazi ukubana impupho leyo uzayidla kusasa iviki isiyaphela usela mpupho ilizokhuza lilungise isimo somnotho silungise ibe right ukudla lokho kuphokela ngeli lodwa kuzokuba kusendawo abantu abaseyibezithutha kudala abantu beqilwa sokusela kudala ke 1980 lamanje abantu lokho beqilwa kodwa abantu sebafunda sebekwazi ukubana manxa uthonga ngokudla kumbe imali uzayidla uyisebenzisokela ngeli lodwa kusasa uyakungaselayo so abantu asambenise exercise iright yethu yokuvota sivotele ibandla esilibona bayalizaletha umehluko empilweni zakhe sivotele amakhandidate esiwabona esiwaziyo esiwazibona zasebenzela umphakathi asiqhubekeni senze into eright sikwale lokhu osokusenziwa yanda ezanu pf ukubana kuthenge abantu
isikhulumi sebandla le-mdct umnumzana Ntando Ndlovu uthi sebekuzwile ukuba kulabantu abathenga ivoti okungekho emthethweni
sesikuzwile ukuthi kwezinye indawo kulokuzama ukuthi ukhetho lutshontshwe ngokubhadala abantu ngokuzama ukuthi kuthengwe ama-polling agents lokufakwa kwama-polling station endaweni ezisemaguswini thina sithi abantwana bezimbabwe kufuze bavunyelwe ukuthi bavotele abantu ababafunayo ngendlela abafuna ngayo abazabamela edale lephalamende lakuma-councils wonke so sithi siyakugxeka lokho okwenzakalayo okuzama ukuthenga ivoti ngoba ngakukho emthethweni njalo futhi kwenziwa izikliwi ezingafundwa ngabantu abantwana bezimbabwe kabavunyelwe ukuthi bayevota kusasa freely bengathengwanga ngemali njalo ama-polling agent angathengwa ngemali kuvotwe ngokuthula kwephuma i-outcome e-representa izifiso zikazulu wezimbabwe
isisekelo sombuso welizwe asivumeli ukuthi abantu abazancintisa kukhetho bakhange abavoti ngokudla kumbe imali ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ezijiyeneyo ezibona ngokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo zikhuthaza ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo kusasa ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhonona ngokungaphathwa ngemfanelo kwamabhokisi okuvota nendawo zokuvotela. Loba kunjalo uZulu uthi usemelele ukuvota lokubona impumela yokhetho lolu. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhuthaza ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo bakhoqela amalunga eZimbabwe Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, Zimbabwe Christian Alliance labanye. Kulawo mandla aphikisayo athi ukhetho lolu soluphekaphekwa yizekhi endaweni ezijiyeneyo lapho kuthiwa kulabanye abaqhuba ukhetho lolu abatholakale bevota izolo bebodwa njalo kwafakwa indawo zokuvotela ezigabeni ezilabalandeli abaningi abebandla elibusayo. Izekhi ithi isahlolisisa konke lokhu okwethulwa ngamabandla akugqela elezi Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izekhi iqhube ukhetho ngemfanelo.
Lolu khetho olukhona olwama-by-elections luqakathekile kumuli lezakhamizi zonke zeZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe labantu liyabe lisiba khona njalo ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo, ayikhona lezi ezibekwe ngama-political parties kuphela ngoba kwabizwa abanye abantu baxotshwa. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi izakhamizi, abantu abehlukeneyo abeZimbabwe bekwanise ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo.
Umnumzana Joseph Juma okubandlela ezanu PF uthi kulabantu abethula amanga aluhlaza tshoko enkundleni zokuxhumana ngokhetho lwama-by elections.
Abanye abantu sebesenza into lezi ezithiwa ngama-mimic videos, so ngantiwa kumbethwaye izeki zikhipha ama-ballot box, ama-ballot box asebonakala emagangeni, lento ezifana nalazo nalezo. Akufanelanga ukuthi ngabantu benza njalo, asingenele ekhethweni uqonge isibindi hathi ungene ekhethweni usivele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa uzodlula usithi hani labona vele ngavela ngatsho kwasuka lapho kwathi amaqeda kwasala umsobho.
UJuma uthi kumele abantu bevote ngobuningi babo.
Okuqakathekileyo ukuthi bona this time around ngiyafisa ukubana ngaba abantu bayavula amehlo ungaphongi uvotela njengoba iphathi ethize njengalapha emadorobheni kodwa uvotele ukhangele umuntu wangona omvotelayo ngoba khangele izinto ziyonakala ngenxa yekaliba yabantu esibafaka emahofisini lawo.
Umnumzana Janana Ngwenya ofisa ukuba ngukhansela emganweni ezimele yedwa uthi ulakho unqoba kukhetho lolu. Uthi kuyayangisa kakhulu ukuba amanye amabandla abekhankasela ukuvotelwa nguZulu anika abantu ukudla okunjengempuphu, inkukhu, amabele kanye lemali.
Abananzelela ukuthi ukuba ngukhansela. Ikhansela comes from the resident. Kayiphumi kupolitical njengalokhu esesukubona. It's not right. Ukhansela kufanele akhethwe ngabantu. Ukhansela kufanele abe ngumuntu wabantu, waziwa ngabantu imbali yakhe, lezenzo zakhe phakathi kwabantu. That might help the community ukuthi be lama better councillors.
Baningi abantu abalandela ukhetho lolu emadolobheni lemaphandleni. Umnumzana Traymo Mpofu ohlala eBulilima West ngomunye wabo.
Manje namhlanje nzwe kule ngithole imibiko ethize ethi babhizi bazama ukupholisa izimpuphu endaweni ezifana lakubo Gwanda. Yiyo into esikhulu engiyisayo ebantwini ukuthi abantu babakuthathele ukudla bazidlele. Yebo engabile indaba but evotini eboxini bazabe sebeyabe usuwedwa abantu bekwazi ukuthi bavotelane abantu bavotele ikusasa ungavoteli impuphu ngoba thina sifuna ukuya solution epermanent ayikhona isolution yelanga elilodwa kuphela ukuza kudla impuphu okwanamhla kuphela ulalo suthi kusasa ungovuka ungakwazi ukuthi uyadlanda abantwana sifuna ukuya le permanent solution eza make sure ukuthi umuntu uyaziphilela ekwalesi ukuzisebenzela ezidele izinto zakhe esurvivor kanjalo njengemzini wakhe lemuli yakhe siya phambili.
Omunye wakhe umnumzana Blessing Dumane uyakhala ngendlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo.
Sifisa wonke nje ukuhambe kakuhle plus vele ku-obvious ukuthi vele abantu bafuna i-Elo Nation yinto abayidingayo kuphela akukho okunye. Simangala nje khonoko nje okwekhwekhwe sokuvele ukuthi bafaka ebhesini ekuthotshwa khona abantu i-polling station.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seGwarayi eLupane esabeleni seMathebeleni North laye uyalulandela ukhetho lolu.
Sikhangelele ukuthi lolu khetho luke ngumhlahlandlela wokhetho oluzayo olwakumnyaka ozayo. Yikho lapho esizabona khona ukuthi mhlawumbe kulotshintsho olungabe selwenzakele. Okusikhangelele khona ukuthi kuzabe kulendlela ezikhona ezizabe zisenqabela izinto ezinjenge-rigging, ukutshaywa kwabantu lokunye nje. Kodwa ke ngokubona kwami njengenjayelo ibandla leli libusayo leZANU-PF angiboni ukuthi lizayenelisa ukuthi liyenelisa ukuthi ligcine ukuthula bekhangelela ukuthi nxa ukhetho lolu lungaphumelela ikakhulu ibandla leli liphikisayo ele-CCC lingawina kuzabe kuyindlela yokuthi sekuzajengisa ukuthi lalo lizabe lizanqotshwa kumnyaka ozayo.
Kusasa kuvotelwa amakansila labazamela izigaba ezijeneyo edale lephalamende. Kulandela ukuxotshiswa kwababemele indawo lezi libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. I-ZEC-ET asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lolu ngoba sebelungise zonke indawo zokuvotela. Unkosazana Linda Masarira okhokhela elinye ibandla eliphikisayo obecele ukuba umthethwandaba uhlolisise indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo uthi i-High Court iluphosele kachana udaba lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Akwele Russia abombe indawo yokubuka amabhayisikopo edolobheni leMariupol kwele Ukraine lapho kade kucatshe abantu abedlula inkulungwane kwafa abedlula amakhulu amathathu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Joe Biden wele Melika esePoland, ilizwe elingumakhelwane leUkraine, lapho akhulumisane lamabutho akwele Melika ewakhuthaza ukuhlala ezilungiselele ngoba eleRussia lilakho ukuhlasela amazwe angumakhelwane. UBiden izolo utshele umanyano weNATO ukuthi kumele uxotshe eleRussia ngokuhlasela eleUkraine elikwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Baba kanti buzweni wakho eyibona ngathi le ayisoziphele isizathu esibona iRussia zabona ngathi yehluleka angathi kuyayiyanga kubonakale isehluleka ukhumbulo zithatha Ukraine angithi kathesi nxa sekuyiphungula asinadorobho leliyani lekhe sebeyiphungula ibhula bangabona inyoni sebebona umangoye bona lokhu sekuphouba ikubhula angithi sekusenza engxa yebabinde batye bathi bathaye elinye so umhlaba ukhanyaan uyakhangela lokuthi kufa abantu bangakanani hamba kuthi so sekungathi sokuziba sekungathi sokuyani vele sibe sitshayelana nxa sokuchaya phela okungelamali so angithi sekungenza uphuthi abe secabanga kahle ngisebenzise sikhathi ngaso le gogogwaza leli lamatanka na awas manje khonokho lakho futhi kuzaphinda kungakufaka ekhone kuzasikhani echayana echayelana so ngibona ngathi sokuzaba kuza kubeka engxenye kunjeyana kuzakalokunye kodwa okwale nyaka enezez hayi akwenzakala ngathi olumasa phandle ukuthi uyilani ayikufanana lokuthi umntwana nxa elahlko umfana buya la esendrap dolobho tshayeni drop aze athuni and yonke kodwa-ke kufanele ukuthi ungamthaphe umntwana tshaye ubona sumtshayisezi ngoba lapha vele Ukraine tshayelwa ukuthi nelana
nxa wena ukhangele imizamo kamongameli Joe Biden siyabona uthi yena usefakele izijeziso zenotho amalunga edalele ephalamende akwele Russia lokunye okunjalo kuyaphathisa yini njalo ngokubona kwakho ngabe ayisuye mongameli kulomunye umongameli ubona ungani ubeza phatha lolu daba ngcono na
embuzweni wakwesibili sekufakwa ama-sanction kulabo abame ephalamende wona ama-sanction kahle kahle awabonakali masinyama wenza kodwa-ke eqinisweni ama-sanction ajayele ukuthi ahlupe kunabo abakholisa abayibo abanima ngoba nxa bele mali bengisanisebenzisa yakhohlela yakho kwenza ukuthi bakhali ngoba nxa bebengikhali bekungazoze kodwa-ke amasanki nxa bewafakela kuthi akethi kuyaba kathi senza lokhu abasekukwenza imali yabo kathi senza lokhu ayisekukwenza lokhu so-ke bona abale mali bayawezwa thina esingenamali ayasibulala kubani siyabe latshayelwa khonapha so-ke ke bona ngathi kuzacindezela sibize kwenza khona ngale kube nakumkela ongowena esingelamali ngoba nxa sekungaselazi thina kuselazitiwe zitolo sekungaphi into sezidura sesiya khona kuzakwenza engxenye kubonakale zokulama-pocket emvukela ngale ukuthi kungabe uBiden engasomongameli kulo munye ngabe uyiphethe njani lapho angazi kodwa-ke mbona ngathi yena thethe ubukhokheli bomhlaba ikakhulu kuyona le group le i-rich le uzikhokhele zibona ngathi uzikhele kanti-ke njalo aluba ngabe bengupresident wethu lowanomdala ayingxenye ngabe lempi ye-ukraine angithi bezabesekela yonke into ekunyongelathi jimaki ngathi mana ameatyeqa etsoke-ke lapho ngibona ngathi uyibambe angisoli yikho ukubona kwami babakani
umnumzana Raphael Mthombeni yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi.
Iningi labalwa impi yenkululeko abaqoqe lo msakazo weStudio 7 bathi bafike edolobheni leGwanda ngesonto njalo lokhu bengakabuyela emakhaya abo ngenxa yokuxokozela okukhona endaweni yeGwanda District Club lapho lolu hlelo lokubhalisa oluqhutshwa khona. Iningi lithi selinuka phu ngenxa yokungagezi kukanti njalo liphethwe indlala futhi labo abanatha amaphilisi e-BP bakhala ngokuthi sephelile. Unkosikazi Nomalanga Ncube Matobo ngomunye walabo abafike ngesonto kuDlamalahle.
Sibiziwe sidlalele emakhaya ethu, ngabe kade singabizwa ngabe singayesihlangane lakho konke lokhu okwenzakalayo. Abanye babuya njenganamuhla umangabe ekhona ntambama kusasa sehambi. Wena uqeda iviki ulapho, asikwazi isizathu esenza lokhu ukuthi kuyini. Kuvethwa abanjani, kuthiwa abanjani, akuzwakali lutho ngamafomu. Sibuza kubani ngoba siyahlukuluzwa. Abantu basihlukuluzekile besiye empini. Nanamhlanje ngeke sizitshenge ukuthi siraithi ngoba lokho siphakathi kokuhlukuluzwa.
Omunye walabo esiqophe labo nguThembelani Moyo.
Sisifikile ngesonto amafomethi akabizwa, asigezi, kodwa ukudla isidingelwe ngale hofisi nezana ukuthi esekudla ntambama letesi yana, kodwa ukugeza la mathoyilethi kuyahlupha, le ndlala sisela male ukuthi noma usidla khangale kuncane. Amafomu asiwabone, ifomu yematopo kayibizwa njengamafomu amanye, khona bebiza izolo babiza amalutshwana bayekela bathi bazabiza namhla, nanku sokuze kunje singaboni la ma-transport siyahamba ngani lezulu nani.
Unkosikazi Olesia Ndlovu uthi usephelelwe ngamaphilisi akhe e-BP ngoba ebuye esithi uzaphangisa ukuphenduka.
Sesiyidlile imali ekade silayo, mina nginatha amaphilisi angiselako. So sokunzima nxa ngisuka lapha ngingahlala insuku sengingasanatha amaphilisi lawo, aso maphilisi engiwathenga esitolo ngiwathatha ekliniki. So mina bembuye la maphilisi angu-5 asephelile, angisakwazi ukuthi ngithini. Ibizo kalibizwa ngeke ngiphendule futhi ngihambe ngingarejistari, mina ngilande khonokho. So yilo hlupho mina endlalo.
Unkosikazi Philisiwe Ndlovu uthi abanye sebeze begula belinde ukubhalisa.
Sifike ngolwesonto lapha, sesithathe omunye wethu waqala ukugula umakhelwana wami, sesifake sihambe nomuntu ogulayo. Manje sesididekile sakwazi ukuthi senze njani. Hayi, sihleli nje khona ekathulini lolo. So kathe sesifake sihambe lesigulane, sikhona nasena lapha, sesibile manje asikwazi ukuthi senze njani ngoba sizwe kuthiwa ifomu le enye filwa manje ayisebenzi. Ukuthi kuze kube right ke senze njani khonapho.
Umnumzana Othin Spanda oyilonke uthi kuyafika isikhathi sokuthi azisole ngenethelo lokuya empini ngoba bengaphathwanga kakuhle.
Sibhalise kusukela ngama-1985 lokhu sibhalisa sokuze kunamuntu. Yazi kwesikhathi uyawuzisola ukuthi kathi kanti siyadingana empini. Ngazihlalela ngafunda kumbe ngayenza something ngangcono kakhulu ngoba bona besabachiya lapha sithi thina siyakhulula ilizwe. Into enginanzelayo ukuthi yibo kathi esasebesibusa, yibo futhi abasintshontshelayo, yibo futhi abaluthayo.
Uhlelo lokubhalisa abalwela impi yenkululeko kanye nabancedisayo luphinde lwaphazamiswa yokuna kwezulu lamhlanje okuthi ukuthi iningi lisazolala ezitaladeni zedolobho leGwanda nendlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abangamakhulu amabili 273. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 115,008 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela, osekwenze ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlule izigidi ezine 4.7 million. Namhlanje sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzenziwa kusasa ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele-Ethiopia usevumelane labahlamuki besigaba se-Tigray ukuthi bamise impi kancane ukuze abaphathisa ngokudla benelise ukufinyelela izigidi zabantu eseziphila nzima. Yes. kumethesa icala lokusebenzelana lele Russia. Woza Woza Friday kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu le rumba elidabuka eCholocho ele Elephant Hits and Joa Stars liphete idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Qembu licula liwele South Africa njalo idlalate lalo leli lilengoma ezisithupha isihloko salo sithi unyawo lukafudu. Nango umholi weqembu.
Angipingelele kubalaleli berumba music labalandeli, ngingu Albert Ndlovu okhulumayo, umholi we Elephant Hits and Joa Stars okuyiqembu elisungulwa endaweni yaseCholocho esigabeni saseJoa. Leli kulisidile tu elesithathu.
Ingoma ezikuleli dlalante sivalisa ethi ngiyasola. Amanzi uphumephi unyawo lukafudu lizikhaleleni lina kanye lethi zihlobo zenkosi. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Basithola kulezi number 084 668 0100, enye futhi 061 314 2712, enye esithathu njalo 064 390 2458.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli ngithanda ukubonga kakhulu kubo bonke abasisapotayo kulawa ama-CDs wethu amabili, ama-albhamu amabili asemuva, isithi Mina Nanto njalo elinye i-albhamu esesiliqophile. Sicela isapoti, sicela lithenge ama-original CDs hayi ama-fake.
Uphuma ke enkundleni uAlbert Ndlovu leqembu lakhe le Elephant Hits and Joa Stars ngale.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwe yi-Commission yezokhetho eZEC. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa kutsha bathi sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.